ukubuyiselwa kwemali efakelwa nguhulumende ukuze intengo yempuphu ibe nganeno lokuthembisa ukufakela imali kuntengo yokunye ukudla okuthiwa kuzenziwa ngumongameli Mnangagwa kuthiye abanye abathengi bejabula, kodwa ingcwethi kwezomnotho zisithi kule mbuzo eminengi. Ukufakela imali okwenziwe nguhulumende ukuze intengo yempahla ibe nganeno emazweni athiyeneyo akwandanga kusebenza kuhle, ikakhulu emazweni ale notho exegayo njengeZimbabwe. Usibalukhulu wogatsha lwabasakhulayo kubandla le-MDC, umnumzana Ostalos Siziba, uthi uhlelo lukahulumende lolu alusoze luphathise njengoba umnotho welizwe usebenzisa imali engelasisindo phandle kwelizwe.
IZimbabwe ngekwezomkhonomi iclassifya ukuthi isiyi-commodity economy, okunja okuyutho ukuthi thina si-importa almost yonke into edliwayo kuleli lizwe. Njalo si-importa izinto ezinjengama-toothpick, izinto ezinjengama-globe. Asiselayo-ke i-capacity yokuproducer. So inkinga ekhona ukubana nxa sisebenzisa-ke i-Zimbabwean dollar elingasebenziyo nxa ungacross ama-border, uyenza ukubana intengo yezinto phandle ibe ngephezulu. Uhulumende ukusubsidize izinto ezinjengomumbu ukuthi impuphu ichiphe kuzasipha inkinga yokubana isikweleti abathina i-domestic debt iyabikhula. Yikho esikubona ezinye ukuswelakala kwamagesi ngenxa yokuthi lapha athengwa khona athenga-ke ngama-US dollar noma ngamarandi. Thina lapha kwele Zimbabwe siwathengisa ngamabhondi. So abezesa ama-service provider bonke baba lenkinga-ke yokubana-ke bazathenga njani phandle kwelizwe njengoba uhulumende esithi bethengise ngamabhondi.
Kodwa ilunga ledale le-Central Committee ebandla le-ZANU PF umnumzana Joseph Chuma uthi okwenziwa nguhulumende kuyancomeka, njalo asiko kuthenga amavoti njengalokhu okucatshangelwa ngabanye.
Lokwanomele sikushayela ihlombe sibili, singawukhangeli nganto ukuthenga amavoti ngoba akula election ekhona kwakathesi. I-election elandelayo izaba khona ngo-2023, kodwa kungakasi ku-2023 uhulumende akusamelanga phela agoqe izandla ayekele abantu betholakala ukuclub. Kumele abonakale ezama ukuncedisa lalapha akwanisa khona ukuthi izinto zibe ngani ziba nganeno for umuntu esingamtithi ordinary person in the street.
Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi lanxa lolu kuluhlelo oluzeke isa ubunzima obukhona elizweni, indlela owenziwa ngayo akusoze kusebenze.
Kungaba into enhle sibili ukuthi ama-subsidy asebuyiselwe, kodwa mina ngingaba lembizo emibili okumele umphathi ntambo asiphendule ukuthi sibone ukuthi uzasebenza yini. Ewakhipha ama-subsidies lawa umphathi ntambo ebethe ngala mali eyokuthi aqhubeke ama-subsidy. So siyafuna ukuba kwazi ukuthi azabhadalwa njani, ngoba uhulumende nguye okumele abhadale i-difference leyo. Uzayithola ngaphi imali? Kungaba ukungezelelwa kwama-taxes na okuzayenza ukuthi umphathi ntambo akwanise ukuthi abhadale ama-subsidies lawa? Umbuzo wesibili ukuthi umphathi ntambo ubethe njalo kule ndaba zenkohlakalo ezenzakalayo nxa ukhangela ukuthi ama-subsidy angkhona ahanjiswa kanjani? So le plan yini, kumbe sole hlelo yini olokuthi ungabe le nkohlakalo le imali ingalahleki, njengoba sikwazi ukuthi silodubo le-corruption lapha eZimbabwe?
Lanxa sokwedlule phose amaviki amabili umongameli Mnangagwa wathembisa ukufakela imali kuntengo yokunye okuyisikhombisa ukudla, lokhu kusathengwa ngentengo endala.